indaba yombiko wekhule esizwayo akumelanga ithathe nje kube indaba elula ukuthi kazembe ukhulumile wathi sokwedlule. Ngokuya esintwini sithi akulantuthu engela mlilo. Kungabe kukhona okukhona esingakwaziyo thina bona abakwazi sokungani sokuthisa ngaphansi kusinxanye sokusenza ukuthi bekhulume. And vele umuntu nxa eza kutshaya ikhu angeke avuka suku mathi kusasa ngiqinisile sibili ngiyakutshaya ikhu. Even kusiyaphuma umgabe kwathi kudingisiswa ukuthi kambe kuzaba lekhu kambe kuzathini. Kwaphuma ama-statement acisha afana lawo nalawo ukuthi hhayi akula nto enjalo, abantu bakhuluma into ezingekho, abantu batheni. So asonto esingayiphonga ukuthi isidlulile sokuphelile ngoba uminister ukazembe setheka kula nto enjalo. Asazi ukuthi kuzafika nga, asazi lokuthi kuvela nga, ingxenye yinto ekhona kumele ithathwe ngeweyithi yena le ebuye ngakho. Nxa kungekho hhayi kuzadeda kudlule.
Labo abaqanjiweyo ke ukuthi bengabe bebangela lokho
asazi ukuthi kungabe kuyisiqiniseko esinganani ukuthi laba abantu abaqanjiweyo bale ngabe belesandla ekwenzeni into enkulu engangekhu. Ngoba ungakhangela abantu abaqanjiweyo ngama-journalist, ngama-civil society activists, maybe laye nje uJob Scaler, labe G4 sikwazi sibaboni ukuthi isandla sabo side okunganani ekufinyeleleni into ezenzakala eZimbabwe. Ngombono wami mina mbone ngani nxa kungaba le coup eZimbabwe ayingeke ivele ebantwini abanjengabona labo. Ngoba ngokuya kathesi umongameli nxa ngikhangele upresident uMnangagwa angabe esesaba kakhulu abantu abaphakathi kuZANU-PF okudlula abantu abangaphandle kweZANU-PF. Nxa kungaba lekhu eZimbabwe ingaphuma within abantu abakuZANU-PF njengalokho kwayenzakala kumgabe. Kungaba kuyikudinga nje indlela zokucatshacatsha. Angiboni sibili ukuthi laba abantu abaqanjiweyo ngabantu abangabe beyingozi kangako ukuthi bengaze betshaya ikhu elizweni.
Udaba lolu lokubotshwa kweziphathamandla zebandla le-MDC Nkosazana Joanna Mamombe labanye
solusiba complicated kakhulu, solutshiya umuntu nje ordinary engakwazisisa ukuthi kambe kwenzakala kambe kakwenzakalanga. Labo nje babengama-victims esehlakalo sokuthi uhulumende uvelule sandla esiqinileyo and ufuna ukubasebenzisa most likely njenge-example ukuthi abanye abangakucabanga okufanana lakhona lokho bekucatshangwa kungamantombazana lawo ukuthi benze ama-demonstration kumbe bayenzeni kuza kwenzakala izinto ezinje. So angibona ukuthi kungabe kuhlangane lekhu yena leyo kukhulunywa ngayo, but bangaba nje just ama-victim okuthi vele uhulumende kwakathesi udinga ukuthi isandla sakhe sizwakale ebantwini ukuthi yeyi bantu nxa sisithi izinto zinje. Lokuthi nje la amantombazana kube lo mnyama thize nje endabeni yabo bafuna nje impi yeZANU-PF le-MDC iyehlela phezu kwamantombazana lawo, ambona ukuthi okuningi sibili bengabe belabe lesandla phakathi kwakho konke lokho okwenzakalayo.